Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 9 kuMabasa 2023 ngoGift Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Abasibo bantu be citizens coalition kothini ama residents association akhona abantu abenza ama survey isikhuthaza mfundo abantu abenza okwe traditional healing bakhona
uzuqalile umsebenzi wabahlolisisa amagama alabo abakhethwe nguZulu ukuba bemele ibandla le citizens coalition for change kukhetho oluzayo
yena ozagcina ngelithi lokugcina ukuthi lowo ngiyoqandame nabantu ngokwani futhi ukuthi i-committee yakhona eyenza ama-validation iye efanele ibe yi-committee eqondileyo
abalandela okwenzakala kubandla le-CCC bathi amalunga ebandla leli alakho ukuxabana uma ukukhethwa kwabantu kungenziwanga ngemfanelo kwezamasiko sixoxa ngozimo salethulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesikristu zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo ibandla le-citizens coalition for change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi sebeqalile umsebenzi abahlolisisa amagama alabo abakhethwe nguZulu ukuba bemele ibandla leli kukhetho oluzayo abaphathi ntambo bebandla leli bathi kulabamela izakhamizi inhlanganiso ezizimeleyo izicamfundo osiyazi labanye abahlolisisa amagama abakhethwe kuhlelo lwe-consensus candidate selection ngeviki ephelileyo umnumzana Sweden Sjuro Rosa obona ngokwethulwa kwemibiko kobulawayo uthi bakhangele ukuba baza kuqhuba kahle umsebenzi abaphethe uhlelo lwabo olubizwa ngokuthi i-validation
lakhesi sokuqalisa ke ethiwa yi-validation process. I-validation process leyo ihlanganisa esingathi ama-stakeholders, izakhamizi, esingathi i-cross-section yama-stakeholders, abantu abaqakathekileyo kumphakathi ababeza khuluma bona imbono yabo mayelana nabantu abaqanjiweyo. Kuyokuba le-security ethiwa yi-vetting. Ubona ukuthi labo bantu abaqanjiweyo ngabantu abangasoze yini bebhazile besiya kuZANU-PF ngabantu abathembakalayo yini kumbeni vele ngamaqili so khonokho yenye into eza kwenziwa kuphinde kube ngokuqanjwa kwamabizo esingathi announcement
ye kolampo uyakhuluma ukuthi kuza kuba le validation yenaleyo abantu laba ababekwenza ngobani njalo bakhethwe njani
abantu laba abasibo bantu be citizens coalition for change ananzelela ama residents association akhona abantu abenza ama survey akhona isikhuthaza mfundo abantu abenza okwe traditional healing bakhona abantu becaweni labo bakhona ngasho ukuthi bakhona abantu abaningi phakathi kwe-committee nale eyenza i-validation okunye vele lamile kathesi ngingaqamba amanga ukuthi ngiyazi
lokhu
engikukhulumayo futhi abantu abayenza okwe-security iningi labo asibo ma-members e-citizens coalition for change ku-nomination process kwenzakala ukuthi omunye umuntu abe azenze nje umuntu ongaphelelanga afake ibizo lomuntu onjengotinotimba owazakala ukuthi umuntu ezanupiye into enjalo kumele ibanje ku-validation uyabona so abantu laba isibo bantu be-citizens coalition for change ngathi abantu abazimeleyo
siyakuzwa kakhulu akusuze kube nenkinga khonapho ukuthi bona babazela ngaphi abantu laba baba bekhangela ama-CV kumbe bakwenza njani
kuvele abantu abaningi esibabone bebamba lowo msebenzi lathi siyamala ukuthi abantu laba bavela ngaphi ngoba ngathi esigabeni sami ngitholakale kulo munye umama mina angikwazi ukuthi umama lo ungene njani kuhlelo lo so ukuthi ngibe kwazi ukuthi abantu laba bakhethwe njani hhayi ngabe ngiqamba amanga kodwa sikukhangela ukuthi iprocess le izahamba kuhle. Bona kwezinye indawo kusuke kwaba lokuthi abantu sebethatha ukuthi sekulokhetho, ubona abantu befuthelana phakathi angazamisa ukuthwaa sekulokhetho angani zibala amavoti. Hhayi, ayisikho i-nomination eyodwa iyenelisa ukuthi ibizo lingene phakathi kwani kwengwane. So lokho okunye sesibuza ngabantu njalo bezama ukuthi bephazamise iy'nhlelo zethu. Abanye lakho yukuthi babe nezikhundla ababevele belazo, ngathi i-resident association. Awungazi ukuthi i-resident association awuyifuni ngoba i-resident association imela izakhamizi, njalo umuntu oyaba yinkokheli uyabemeleni uyabemela ama-resident. So akhona amaqembu aqakathekileyo esiwazithini ukuthi ngeke sathi asiwafuni, kodwa ukuthi kwenziwe ngubani. Hayi, mina kwathesa angazi ake ngitho ngoba into yangikhona vele phezu kwamandla ami, njalo abantu bangikhona ngibazi. Lami ngilokwesaba nami ngiyi-candidate ukuthi abantu laba pho bazangikhetha yini. Walami bengithanda ukuthi at least kube ngabantu engibaziyo ukuthi lami bengiyakhalaza ngithi ngicela lingikhethe. But hayi,
uMnumzana Swithan Tiyorotsa yisikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo. Sixoxe laye eku-Ward 1. Sixoxe njalo lo mnumzana Joyce Ngwenya, ingcweti kwezombusazwe lezenotho ezimeleyo.
Inkinga yokuthi wona vele ama-primary elections adinga nje inkulumo nomxabano. Indlela le abayisebenzisile nabona ngathi iyasebenza kuhle nxa abantu bevele behlala bonke bewelelana, ngoba kuphuma nje umuntu ofunwa ngabantu. Kodwa njengoba usitho nje besisha abantu i-validation yakhona ngaso kulama-candidates ambalwa, yena ozagcina ngelizwi lokugcina ukuthi lo nguqondane nabantu ngubani. Futhi ukuthi i-committee yakhona eyenza ama-validation yiye efanele ibe yi-committee eqondileyo engelamyami kwabanye abantu, ukwenzela ukuthi umuntu ophumayo aphume engumuntu oza usisisa yilaba abamkhethileyo. Kodwa ngibona ngathi kuyasebenza nje.
Ye, kodwa nxa sikhangele sibili kulabantu abanjalo abahlezi phansi, sibona amagama lawa ababazi abantu bangikhona, abanye bababazi. Kodwa wena ngokubona kwakho, nxa umuntu engabona omunye athi lo nanyamazi, mbona zami kakumelanga angene, ukuthi kambe engaphumelela ukuthi amvimbe umuntu wangkhona?
Kasi nxa yabona ukuthi ezimbili nxa indlela yakhona ngizawuthanga kuba kusetshenziswa ama-street point person, lapho inkinga yaqalela ngabe yaqala khonapho. Ngoba nxa umuntu wakhona owayefanele aqale adinga amabizo engumuntu ovele eyame kwenye inhlangothi, kuzakuba yinkinga. Kodwa umsebenzi wekomiti yakhona yona le edinga kumbe erikhomenda ilizwi iqakathekile. Akusezukwenzakale ukuthi kuphila kuphuma abantu abathathu nje ababili abangathiwa ngabantu, isizathu se-nomination phela esikhithileze. Kodwa ye kungenzakala nxa umuntu vele engathi uyamanzi evelele iy'nkinga zakhe abantu bemfuna, kungaba yenkinga. Mbona ngathi i-comit yakhona nxa inabantu vele abaqondileyo abathembekileyo, yena lo awazamrecommenda nguye awufanele athengiswe ibandla iwatho nge-constituent.
Ye, kolapho-ke nxa sikhuluma sisiya phambili siyabona ukuthi vele kuningi okuyenzakala, njalo abantu bathi kungcono ukuthi ngakho kusetshenziswe lokho kuthiwa ngama-primary elections. Okungcono ama-primary elections lalokho kuyini?
Hayi, iproblem ama-primary elections angithi vele mina njengoba ngisazi ukuthi ngangivele ngibhanga qala ukubhanga ngakho kudala abo 2013. Ama-primary elections ayekhethwa ngabantu abakuma-structures, kuthi ukuthi i-organizing secretary eku-district loku-province uyakwanisa ukuthi adinge ayenze abumbe ama-structures akhe yena alabantu abamsapotayo kumbe alabantu abasapota candidates yakhe ayifuna yena. Yikho siyokucina siyagcina sekudinga umuntu ongafunwa ngabantu.
UMnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti kwezombusazwe ezimeleyo. Sixoxe laye eseHarare. Abantu eZimbabwe njengenhlala yenza bananza ikhefu lePasika. Abanye badla ezivela emlonyeni, kube labanye abasula lona ithonsi letiye kukhefu leli. Kudala babesidla bekholisa abantu abaningi umnotho ungakabi lokhu oyikho khona kulezi nsuku. Loba kunjalo kulabanye abalokhu bezuza ukuba iPasika yona yasungulwa ngubani. Uze sizwe okuningi ngalokhu, sixoxe lomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Yiso isiqongo sokholo lwabo ukuthi aluba uJesu yabuya ngawafa esiphambaneni njengomgcwalise yabomfalo, ngabe isikhristu siyafana nje lezinye iy'nkolo zonke? Isikhristu yiso sanika abantu ithemba lokuthi banqabe ngapha kodwa banakho ukuthi bavuke ngoba uJesu wavuka ngemva kwensuku ezintathu. Kanti njalo iPasika kukholelwa ukuthi abantu umlimi wayeseginyiwe ligazi lezimvu, lezinkomo, lembuzi ababezihlaba kungasambululi umhlaba lezono zawo. Yikho-ke okuthiwa iPasika. Njengoba kwakuziwa nelesintu esingenamvubelo, unathwa lamawayini, ukube indlela yokudumisa lokubonga leso sehlakalo sokufa kwaJesu esiphambaneni lokuvuka kwakhe. Ngamafitshane ngathi yiyo iPasika leyo.
Lwavela ngaphi usuku lolu nxa ungasibekela khonapho uthi baluphawula ngenxa yalokhu lalokhu?
Lwaphawula ngabafundi phela sokwenzakele khonoko okwenzakalayo. Yikho ungabona iTestamente elitsha, incwadi ezine zokuqala, uMateyu, uMarko, uLuka noJohane, yiba ababengofakazi balezo zinto, yiba abawubhala phansi ke khona lokho.
Ye, phose lokugcina khonapho mkali.
Ye, iPasika-ke liqakatheke kakhulu ngibala kwezokholo, ngobana yilo njengoba ngithilo elehlukanisa isiKristu nezinye iy'nkolo eziningi ezijiyeneyo.
Lo ngumfundisi Thandeko Zintimkandla sixoxelayo eseGwanda esabelweni seMatabeleland South. Singakangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakukomiti yedale leCongress eHouse Select Committee ebona ngokwenzakala kwele China bathi kuyethusa ukuzilolonga okwenziwa ngele China duzane lele Taiwan. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele China lihlose ukuthuthuna umbuso wakwele Taiwan, ngakho-ke ele Melika sokumele lilolonge kahle ibutho lakulelo lizwe. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uThabo Vesta owabulala owesifazana njalo wadlengula ababili wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke usetholakele ephila eMalawi kulandela imibiko ethi wafela entilongweni ngomnyaka ophelileyo. Amapolisa athi athethe umnyaka wonke edinga uBesta. Wafela entilongweni ngesinye isibotshwa athi uBesta. Soku isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana David Mhambenyana Ngwenya inyanga elodumo. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo kwa.
Hayi, ngiyabonga kantu.
Ye, akusitshele Baba Ngwenya, namhlanje sikhuluma ngodaba lozimo. Uzimo kuyini?
Uzimo yimfu eyabe idalwe ukuthi ubulele umuntu. Abangibo kamufi babesebemvusa ukuthi nazilwele aliphuphuthe lize libhadale izinkomo lina elimbuleleyo. Yikho kutho ukuthi luzimu lolo. Abanye balubiza bethi ingwendela uzimu.
Kuzima lapha kuqala njani
baba?
Luqala njani uzimu?
Angithi luqala ngabo bona abafelweyo. Abafelwe yibo abazakwenza imithanithane yabo ukuze lwalo umuntu ofileyo avuke alikhathaze.
Into zemithi asiyokuloya khonoko, kuthiwani khonoko?
Hayi, asikokuloya.
Nxa imuli
kwakuvele kukhona.
Ye, qhubeka.
Yikho kwakuvele kukhona khonoko. Angithi iBhayibheli lelo litho okutshaye ngapha kwesihlathi lawe akakutshaye futhi angakutshaya ngapha umnika akutshaye ngapha. Yikho konke khona lokho okwengwendela okwezimo yinto esadalwa layo ukuthi ngakube khona phakathi kwethu khona lokho.
Kuvame kanganani esiNdebeleni lokho?
bengisithi mina izinto zonke lezi zadalwa uNkulunkulu labantu ukujezisana kuvele kukhona anjalo akusoke kudilizwe muntu akusoke kuphele into ehlezisilayo ye yikho abantu babhadalisana nezinkomo ukuze kuvalwe ingozi yona leyo bangabhadalisa kwehluleke nabebhadele sebe sebeyivusa iyabuyela emuva ngoba sebekhuphile abawukhuphileyo wena lokhu uqhubeka nemithi yakho ukuthi uyababulala nxa isibuyela emuva ayisavaleki yikho kuthiwa impindamuva ingozi
kodwa kuyavimbeka yini abadala bakulungisa njani khonokho lina njengezinyanga liyakulungisa
bakuvala ngokubhadala ngokuhlawula umonakalo
ye siyakuzwa kakhulu baba mgwenyama phosele okugcina baba elokugcina
ye yikho mbona ilokhuza balaleli ingwendela ikhona uzimo lukhona yinto esikhuza ngayo abantwana ukuthi bangahambi betshaya abantu lanxa uwumsebenzi bami lanxa ulipholisa lanxa ulisoja ungatshaya abantu ngoba uza kutshaya kungumuntu lokhona ngathi kube zifayisa kuhle sokuseyavuma ezaqheda izihlobo zakho yikho umuntu kabulawa
hayiye
athi manengi wona la
hayi manengi kakhulu sibili baba ngwenya sibonge kakhulu ungadweni lokusasa zilukandaba lamhlanje ke besixoxa lobaba David Bukavinyana Ngwenya inyanga enkulu ehlala kobulawayo
owawusenziwe manje owawusenziwe
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje usihlwa ngiyathemba libe lepasika elihle
usiphatheleni lamhlanje
Namuhla ngifuna sikhangele kuJohane chapter ka 19 iverse ingeka 30 ngizabala. Wathi uJesu eselamukele wathi kuphelile wakhothamisa ikhanda lakhe wafa. Ngakho ke lapha sizwa ibala ngoba amazwi akhulunywa uJesu okokugcina. Amazwi uJesu akhuluma okokugcina wathi yena kuphelile. Leli bale lithi kuphelile siyakwazi ukuthi ngesiGriki lithi ukuthi lona tetelestai okuthi ukuthi lingumutsho owangathi ukuthi kuphelile khonoku khathesi kumbe sengcedile okwakathesi kodwa libale limelele ukuthi kuphelile okwenzakala kudala kuphelile okwenzakala kathesi njalo kuzophela okunye okuzokuya kusenzakala phambili kuthi ukuthi uJesu lapha nganxa wayesithi kuphelile njalo leli bala lingabe limele ukuthi wayesithi sengiqedile wayesithi sengibhadale kwaphela senhle ngaqeda yonke into kwakusijoni lokho siyakwazi ukuthi kudala isivumelwano uNkulunkulu ayelaso singabala kumaHebheru ichapter ka 19 esitshengisa sona isivumelwano esidala lesivumelwano esitsha kuyatshengisa ukuthi kudala uNkulunkulu eseselesivumelwano esidala lama-Israyeli nxa umuntu wayewonile kwakulethwa-ke inkomo zibe ngumhlatshelo kulethwa imbuzi zibe ngumhlatshelo kulethwa izimvu zibe ngumhlatshelo igazi lazo kube yilo-ke lithathayo lihanjiswe endaweni engcwele lapho-ke umpristi omkhulu wayengena lalo ecela ukuthi abantu bathethelelwe izono zabo kodwa siyakwazi ukuba ngesivumelwano esitsha ngoba itestamente elitsha uJesu wangena ebukhoneni bukaNkulunkulu kanye wangena ngegazi lakhe engangeni ngegazi lezimvu kumbe igazi lezinkomo kumbe igazi lenyamazana kodwa wangena ngegazi lakhe ezolinikela phambi kukaNkulunkulu ukwenzela ukuthi izono zomuntu wonke zihle zithethelelwe izono zakudala kusukela u-Adam lo-Eve bewonela uNkulunkulu bemhlamukela usiba izizono balabo izono zalabo ababembethelela ngaleso sikhathi uJesu lezono zethu sesingathi kwakuyizono zendulo izono zakathesi izono lezaphambilinye uJesu kwathi sokuphelile wayesebhadale kwaqeda uIsaya yakhuluma ukuba yena uNkulunkulu uJesu ngakho waba ngumhlatshelo wethu nguye owaba ngumhlatshelo uNkulunkulu owamkelayo owaqeda zonke izono zethu konke ukuthethelelwa kwethu esikudingayo uJesu wakuqeda isijeziso ekwakumele sibe phezu kwethu uJesu wasithatha saba phezu kwakhe yikho wakhuluma wathi kuphelile
kuyiphethe mfundisi
sesigqiba intshumayelo yethu yakuleviki ngifuna ukukhumbula ukuba uJesu wathi kuphelile sengubhadalela izono zakho zonke ngaqeda phambi kwaNkulunkulu konke ukujeziswa owakumele kuze phambi kwakho owakumele kuze phezu kwakho isijeziso sakho ukubhubha owakumele ube lakho uJesu uthi sokuphelile ngenxa yokuthi yena wama phambi kwaNkulunkulu ngegazi lakhe wasibhadalela ukuthi thina sithole ukuxolelwa ngegazi lakhe uJesu sathola ukuxolelwa sathola insindiso ngakho iyamukele leyo nsindiso asithandazeni baba egama likaJesu siza kuwe silanda ukuxolelwa siza ngenhliziyo ezibongayo ukuba wabhadala kwaphela thatha impilo zethu sizinikela kuwe egama likaJesu amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo.
Nansi impumelelo yemidlalo yekasi ilaga Premier Soccer League edlalwe namhla la izolo. Black Rhinos 0 Caps United 2, FC Platinum 2 Bulawayo Chiefs 1, Green Fuel 1 Manika Diamonds 2, Chicken Inn 0 Highlanders 0, Ngezi Platinum 3 Herentals 3. Okunye njalo okuhambelana lezemidlalo. Umdlali olodumo uChipo Tsozo uthi abasukhulayo kumele bakunanzelele ukuba umdlalo wenguqula go uguqula impilo yabo. Kubika uJoseph Njanji.
Utsotso uthi abadlali abasakhulayo kumele bengakhalali nxa kungabahambeli kahle ngoba kulanto ekuyalula empilweni.
I think ibhola lingifikile ungaqinisela. Hayi, uyadlula lokho kuyikho khona. You have to fight, work hard. Into zakho nazibuyilula. Azibuyilula yonke into, futhi focus, ungafokasa kakhulu. Ubedlathi uyivishin ukuthi ngifuna ukwenza lokho into yakho yonke iyahamba.
Utsotso odlalele amaqembu abalisele Zimbabwe Saints, LGND, Highlanders, Maswingo United, Wange kanye leMona Africa. Uthole izicoco eziningi idlala njalo uthi wenelisele ukuzakhela indlu ngenxa yebhola.
Angizuba kwa-Highlanders ngisoccer star, ngathola i-offer from Mona Africa ngadlala ku-Africa ama-cup ward champions. Into endlala ku-Mona Africa nami ngasithole ama-signing ones ngakwazi ukuthi ngithenge la muntu lami njengoba ngikhonapha lingibona ngikhona ngakwazi ukuthi lami ngithenge something yami lami.
Ilizwe leZimbabwe kulezi nsuku lamiswa ukudlala lamanye amazwe ngenxa yokuba lisetheswa umlando wokuba kulokungenela okwengatsha zikahulumente ekuqhutshweni komdlalo. Utsotso uthi yena ngomunye wabadlali abavikela ukuba ilizwe lingajeziswa yinhlanganiso ye-Federation of International Football Association, i-FIFA, ngomnyaka ka-1995 lapho abayadlala khona kwele Zaire okulilizwe elalihlaselwe ngumkhuhlane we-Ebola.
Into eyenzakalayo kwakulama-warriors already ayeziphikhwe for i-national team. So thina sasifake ku-standby. Abane eZaire kwakule Ebola. So thina sabona ukuthi no mani akuyenzi ukuthi ungadlalwa i-game ngoba iqakathekile izayenza ukuthi lizwe li-suspend. So thina sabe si-quarantine ukuthi singani siyemelelizwe. Sahamba sahamba sibili sibaningi ngosamathuku ugiftilunga umzondi yawugatha sahamba sazama ukuthi siyenjani sifulfile i-fixture for that game ukuthi iZimbabwe ingajani ingabani.
uThotho ubedume ngokuba umgadli olitshayela emambuleni aphinde njalo abe yimvimbi evala amanzi. Usengumqeqetshi womdlalo wenguqu kulezi nsuku usebenza leqembu leRakananga elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Uke wasebenza lamaqembu abalisayela eBantu Rovers kanye leZim Leopards. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Okumanje sike sizwe ezomculo.
Salbonani, salbonani ba laleli be Studio 7 okhulumayo ngo Revive Dube ohamba neqembu le The Preachers of God elinamadoda awu 4 uNkosilathi Mbambo, uOnwen Ndlovu nomukani Mleya. Iqembu le The Preachers of God lisungulwe ngonyaka 2014 la recorda professionally ngonyaka 2015. I-album yalo yokuqala eyayisithi yona Baba Abraham esaphinda sarekoda i-album yesibili eyayisithi yona Anginakwesaba eyawina i-award ye Best Gospel ngo-2018. Sasesilandela ngo-2019 sakhipha i-album yesithathu eyayisithi yona Kwezwakala Izwi, yona eyathola ama-awards amabili, yaba i-album enhle kakhulu namanje abantu basayithakazelela. Njengoba sikhuluma nje sibili silungiselela i-album yethu yesi-4 esebhodweni njengamanje ezophuma nje kuwo lalo mnyaka. Sikakabisho ukuthi ukuthi izophuma nini. Ngicela kakhulu isupport kubantu bakithi umhlaba wonke jikelele ngoba sivele sigcwele umhlaba wonke. Inamba esitholakala kiyo ithi yona 073-894-7727. Yikho lapho esitholakala khona siyiqembu. Ungasithinta uma ngabe ufuna sizosebenzela emsebenzini wakho, ngabe umcimbi kungaba yini. Siyigospeli ekwazi ukunyakaza, asiyile yagospeli eBorayi. Siyajabulisa kakhulu abantu uma abantu befisa ukubona umsebenzi wethu. Bengangena kuma-Facebook noma ngithi Instagram bathi nje The Preachers of God. Ama-videos nje akhona khona lapho nakubo-TikTok nakuyo yonke indawo la esibonakala khona. Sijabulisa abantu ngezindawo lezi. Sengibhala umsakazi wami, bengicela amavoti njalo ebantwini. Sinominethiwe umsakazo okhona ama-awards athi wona amaqhawane entaba awards. Sinominethiwe lapho kwi-Best African Artist. So sicela amavoti kakhulu ebantwini ukuthi beze bevote. Ngicela ukuthi bangithinde kuleyo namba engiyibizileyo again ethi 073-894-7727 ukuze sibachazele ukuthi sivotwa kanjani. Ngiyabonga.
Revive Dube lama preachers batha sivela kunjengomangalisayo. Singagqiba uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ezinye besilazo. Usuqalile umsebenzi wokuhlolisisa amagama alabo abakhethwe nguZulu ukuba bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho oluzayo. Abalandela ukwenzakala kubandla le-CCC bathi amalunga ebandla leli alakho ukuxabana uma ukhethwa kwabantu kungezwanga ngemfanelo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje Woli balisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo ogibs Dube. Nilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri.